Indaba ngamafitshane lamhlanje ngolwesine emhlaka 9 ngohlangula 2016. Ozifundayo nguNtungameli Nkomo. Amapolisa abophe abantu abayisithupha izolo ntambama bephakathi kokutshengisela e-Africa Unity Square eHarare bekhonona ngombuso webandla leZANU-PF. Ababotshiweyo laba bagoqela umnumzana Patson Zamara. Uhulumende weleBotswana uthi ulakho ukuguqula indlela apha ngayo izizalwane zakwamanye amazwe imvumo yokuba izizalwane zakulelo lizwe, okuyinto eyamukelwa ngabanengi ikakhulu abadabuka eZimbabwe. Kuhlelo lwezemaphandleni namhla sikhangela ukonakala kwemigwaqo yemakhaya. Kulife Talk sikhangela ukusilela kwemali elizweni okuqhubeka kudlondlobala. Lingakhuthwa elezindaba lezinye kustudio 7 ngo-8 o'clock ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-12080 lo-15775 kHz ku-shortwave. Inombolo zethu ze-WhatsApp zithi 001-202-465-0318. Kulabo abafuna ukuthola inhloko zendaba zethu, sitholakala njalo kuFacebook ekhasini elithi VOA Ndebele.